ufa khona afishishi ini kakhulu kancane lapho siya khona akuthambanga lona kuzokuba nzima kakhulu ngoba nxa izulu lingananga kuzabanzana ukuthi abantu befuyo inyamazana zeganga konke kuzakuba nodubo lokokuqala lokuthola amanzi ukudla okwabantu ngiyakubona kungazanye imizamo lapha lalaphana kodwa udubo lwamanzi yilo luzakuba lukhulu kakhulu umuntu kungamele aphile nganathanga amanzi
yikuyini elibona ngani kungenziwa ukuthi kuphathiswe abantu bezimbabwe ngalesi sikhathi sibhekane nendlala enye
sizokakhulunya lapho sifika amalungiselelo ohulumende okhona azakwenza sithemba ukuthi kuzame ngaphumelela khona lokhu ngoba nxa sesisesihlangeni esinjengalesi abantu babe sebekhangelekile uhulumende ukuthi abaphathise uhulumende uphathisa ngendlela eziningi ngalokhu abe lakho yena esikhwameni sakhe kumbe ngokuvulela abanye ngaphandle abalomnetho ukuthi basondele eduze bazophathiswa abantu sesikhangele ukuthi kwenziwe zona lezi zinto ezinjengayo kuphathiswa abantu bezifuyo zabo ukuphathisa abantu bodwa izifuyo ziphele kutshengisa ukuthi kuyake kusitsho ukuthi abantu abazokukhangelela kohulumende yindlela abantu abalima ngayo yikhoapho abanye sithola khona imiqubo lapho kutholakala khona imali yokufundisa abantwana so izifuyo lazo kuqakathekile kakhulu ukuthi zibona abantu ziyaphepha kulindlela efuyo
njengoba kukhanya ngani amanzi awangenanga emadamu yikuyini okungenziwa ukuthi kutholakale amanzi
okokuqakathekile ukuthi kwenziwe ukuthi endaweni lapho kutholakala khona amanzi kuqinise ukugejwa kwezibholane imgejwa into yezibholane khonapho ezinye ngenxa yokuthi sokome kakhulu seze bezivele zikhona zitshonise iyotatebhulayo kumele iyehla kamanxa kusomangalindlisi itshonise kwenze ukuthi kutholakala amanzi then udubo luzakuba lukhulu sezindaweni lapho kungatholakali khona amanzi phansi ngoba especially khona lapho egwanda kulezi ndawo lapho kungatholakali khona amanzi phansi yikho lapho hayi ingobo enkulu lapho angathi siyakwenziwa.